So we see card send up a VOA in Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 25 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili uzulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomfu lolu khetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana litelahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Komishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa kusasa asesemaphethelweni. Likomishini ithi abantu kumele bayehlola imininingwane yabo kuluhlu lwabantu abavotayo i-voters roll endaweni zokuvotela ukwenzela ukuthi nxa kukhona ukuphambanisekileyo kulungiswe phambilini kokhetho kusasa. Izeki ithi isilungise izitishi zokuvotela ama-polling stations lapho kulokhetho njalo ithi i-voters roll layo isikhona kulezo ndawo. Amabandla ezombusazwe lawo athi asemelele usuku lwakusasa njalo athi akhangelele ukunqoba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Swithen Chirodza.
Nxa ngingafaka umzekeliso ngingathi ukuthi sesihlome njengamabutho kamzilikazi amabutho kandlangamandla ocitshe njengomkhonto osanda kulolwa. Into engiyibonayo nxa iZEC ingabancedisanga njengoba phela kulezi nto ezinye esizisolayo emaphepheni ezek engubonayo ukuthi laba abancintisana lathi sizababhuqa ngomgqibelo ngesonto ngibona kuyabe kulokujabula. Into engani iyasilela nje yikuba kwazi ukuthi iZEC izaba ngu-referee lowana opheleleyo kumbe izawuba ngu-referee oyabe khahlela ibhola encedisa abezano.
Abamanye amabandla bathi bayazizwa mpela labo bakhangelela ukunqoba kulolu khetho. Lina njenge-Triple C libona liphuma lezihlalo ezingakhi?
Izikhunda lezo vele zazingezikaZulu, uZulu weZimbabwe, abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe. Ngaleso sikhathi bona ngo-2018 bavotela iMDC Alliance eyayikhokhelwa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Ngathi samboni sizathu esingasigwenqa thina ukuthi singathathi izikhundla zonke lezi ngoba zazingezethu izikhundla ezabantu beZimbabwe abazikhethela bona ngokufuna kwabo baphanjaniswa nje nguhulumende okamnangagwa esebenza labanye esasisebenza labo esasibathemba sisithi ngabanye bethu. So izikhundla zonke hayi zibuthwa yiCitizens Coalition for Change. Izikhundla zonke vele zingene esambeni seCitizens Coalition for Change. Sesimelela ukuthi ngesonto sibe sijabula sinatha lathi okumnandi sijabula nje singaphansi komthunzi ngoba isikhathi sesifikile.
Ungathanda ukuthini kuba sekeli bebandla lenu kanye lakuZulu jikelele ozavota kusasa?
Ngithanda ukuthi kuZulu ye izolo sibone abezanu beletha impuphu ephumula beletha impuphu kuward 5 ngathi eBulawayo Central beletha impuphu esizinda einye njalo beletha emganini kuward 26 lapho kulokhetho sithi thina thathani impuphu ngoba indlala ibhahile lapha ezweni thathani impuphu lizidlele kodwa nxa lingena ebhokisini fakani uca ngaphansi kolo muntu omele iCitizens Coalition for Change lizabona ubuso buka advocate Nelson Chamisa libe selifaka uqa ebhokisini eliphambi kobuso buka advocate Nelson Chamisa
Umnumzana Swithanchirodza isikhulumeli sebandla le TRC kobulawayo Isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Muzobanzi Ncube uthi uZulu kumele avotele ibandla likaChamisa ngoba uMakhuphe wakubeka sobala ukuthi bazasekela iTRC
Into enziwe nguDr. Thokozani Khuphe nyayincoma njalo nyayithokozelela kakhulu because uDr. Khuphe utshengise ukuthi yena ungumkhokheli ocabangela elakusasa leZimbabwe elihle and elakusasa leZimbabwe elihle ngelingelazana PF. Thina sodwa njengama-opposition party sesilokho sisilwa sisilwa sisodwa sicegwa yiyona le iZanu PF nawu uMonzora laphana sesele seyedwa seexposed ngoba usupport iZanu PF so ukubambana into enhle kakhulu ngoba ungabona ukuthi ngo-2008 uChamisa zange ebe ngupresident because amaya amavotes abuya ngapha kuDr. Khuphe so ukubambana kwabo lokho sibili into ejengisa ukuthi singaba njengabantu beMalawi leZambia khona ukuyana bakwenza ukuthi bewine so abantu bonke kumele bebambane sibili libetshengisa ukuthi khona kubanjweni kwenza ukuthi sikhiphe iZANU PF yiso isiqokoqela sendaba iZANU PF ayikhona thina i-opposition
kulabanye ku-TRC abathi kabafuni kuzwa ngani lo Makhuphe ngoba lazama ukudiliza ibandla labo yikho nje kuyiwa kuma-by-elections kungenxa yenu
mntumzana Nkomo abantu abangafuni uDr. Thokozani Khuphe ku-CCC abantu abalombono omfitshane kakhulu njalo abangazwisisanga ukuthi u-advocate Nelson Chamisa wathini esithi akusela muntu olesikhundla ngisho siqalisela phansi angazi ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi umbe kuthi uDr. Khuphe uphronyiswe isikhundla esithize ngisho ngumuntu ozihambela nje laye eyi-citizen yeZimbabwe so angazi ukuthi okubahluphayo yikuyini into kuphela mina engangitshengisa okubahluphayo yikuthi ngabantu abangafuni ukuthi iZANU PF iphume embusweni ngoba nxa ufuna iZANU PF iphume embusweni kumele ukubone sibili ukuthi kuqakatheke ukuthi abantu babambane ngoba sonke sinje singabe lokho sikhangela ukuthi senzelane emuva wonke umuntu waphanjaniswa la uDr. Khuphe njiana waphanjaniswa ngoba wakwa-recallwa phela kulezi into eziningi ezenzakala kuye but sithi asifakeni konke lokhu emuva sikhangeleni phambili ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi sikhiphe iZANU PF ayikhona ukuthi sibe sisilwa sodwa so laba abantu abangafuna uDr. Khuphe obviously ngabantu abafuna nje izikhundla nje kuphela kumba babona ukuthi sebezathathelwa izikhundla yiproblem
umnumzana Muzobanzi Ncube ngowe-MDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule othi labo bakhangelele ukunqoba kusasa
hayi iZANU PF ayiluzi by-election ingoba ithatha i-election yonke ngendlela sibilele izimali zosebenza ezidingakalayo asithathi lula konke nje siwenza umsebenzi njengomsebenzi yakhonokho nje thina iZANU PF kayilahlekelwa yi-by-election iZANU PF iyawina nje ama-by-election lula kakhulu
izikhundla zamakhansila siyazi kulezedlula ikhulu 122 kuthi ezamalunga ephalamende kulezi ngamachumi phose amathathu 28 njengeZANU PF libona liphuma lezingaki lapha
xa ngikangela komo izakangela ukuthi kuvoti le-by-election ikangele ukuthi iZANU PF sibili xa kuthiwa sehlulekile 90% of the vote mesiphumelayo ngomsebenzi owenziweyo lokubonakalayo kugrawu 90% of the vote mbona ngathi siyabesilayo ngo
aba mabandla aphikisayo ikakhulu abe Triple C bathi hayi nxa liyanqoba liyabe liqilibezele akula ngendlela elingabehlula ngayo
uthi inkomo yingomo yabo yasuku zonke le yabe Triple C hayi ingomo yabo yasuku zonke sinili ngabe bayatshintsha ingoma kade kungaba ngcono ngoba manje bahlala behlala ingoma eyodwa isikhathi sonke kuyadanisa kakhulu khonokho okanti bayenzani bengena emkhankasweni xa bebona ukuthi bazakhilwa bangenelani kwabe emkhankasweni naloko babe basebezimele ekuqeleni vela bayekile babukile kungene abanye ababonayo ukuthi bazaphuma lo lutho
lingathanda ukuthini kuzulu wezimbabwe kuyiwavota nje kusasa
engithanda ukuthi ngutsho kuzulu wezimbabwe ukuthi i-by-election leyi iqakathekile kakhulu yenza sitshengisa ukuthi phambili esiya khona ku-23 sizahamba njani i-by-election yaleyi iqakathekile kakhulu ngakoke kumele siyithathe sinengesizimanzi sesidingakalayo ngoba yiyo izabe sitshengisa ukuthi phambili ngale lapho esiya khona umsebenzi uzahamba njani okukhangeleleni ukuthi phakathi kwamabandla aphikisayo mina ngikhangeleleki kakhulu ngikhuthaza amalunga ezanu p f ukuthi asambeni ngobuningi bethu nalabo abasisekelayo bangasemalunga ayithota bale voti yethu asambeni siyenika izanu p f amakhandidate ezanu p f ivoti
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu p f ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena othi abantu kumele baphume ngobunengi bayevota ngokuthula kusasa
kufanele kube lama-by-election ama-polling station asekhona asefakiwe lapho-ke okungela ama-buildings khona kufakwa ama-tent ezek amapholisa la akhona khona futhi alinde sikhalela abantu bahambe bayevota kodwa kuyiqiniso yokuthi sike saba le program ekuthiwa i-road show kuliipelasonto edlulileyo sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavotwa khona sinanze bekulabanye abantu akade vele bengazi ukuthi kule by-election xa umbuze mali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lokho so-ke kwasithithengisa ukuthi kutho ukuthi abantu basebezilungiselele kodwa eqinisweni bakhona abanye abangaziyo so-ke sibona ungathi i-road show liyana la incedisile ukuthi ivule abantu indleba abantu bakwazi ukwenzakalayo kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambe bonke bayevota
nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye
ngizakhuluma ngobulawayo ngingazi ukuthi kwenzakalayo kwezindawo lemaphandleni kodwa kobulawayo kulokuthula asikabona abantu nje abethusela abantu kodwa ukugange engathi ngikunanzelele lathi nxa sibhotabhota kodwa kulama-flas la befakwa ama-posters la afakwayo abantu abazavotela ukuthola ezindawo ama-posters lawa adatshuliwe loko ngikunanzelele amanye wathola ukuthi nje afike ahlonywahlonywa umuntu efike ehlabahlabe laphana ebhije lapho kuleli hlo khona le mlonyeni yikugange engikubonileyo khona kuukuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi nxa kuthiwa kule-election bahloniphe lo mthetho ungabhamba ngisiposta umuntu hambe uyevotela omfuna kulilungelo lakho awusubonakala usuthemba ngamflazi abanye abantu kumbe ngama-posters khona kwana yikuganga akukho emthethweni lo muntu engabotshwa nxa sibile ngananzelelwa abantu uyangena ejele so siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenza khona ngomkhuba omubi
ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama-by-elections lilokhe likhathazekile yini njengabahlali bakobulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota
ye kuyadanisa ukuthi sinanze ukuthi iBulawayo lezi yindawo emathebelele noma ngasikhwaya bulawayo le mathebeleni siyikhangelele ukuthi layo ibe incediseke okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba bayabhalisa ukubana bathole ithuba lokuvota bangene ukuvota sonke iinumba zethu zikhanya zokuziphansi kwezinye indawo khona bakubulawo lakwezinye indawo emathebeleleni so-ke lathi njengezakhamizi silohlelo oluqakathekile lama-civic organizations lapho esincedisana khona lezek ukuthi abantu abahambe bayevota bahambe bayebhalisa ukuvota kanti esikhuluma kanje lanxa police liyana yedlula kodwa abantu sosiba encourage ukuthi abahambe khona ngale farm ona bayizama ukuthi labo ba register khona ngale kwenzela ukuthi kungabi loshupho ngoba nasingananzelelanga kule ngozi yokuthi singaqina silahlelwa mama consciousness even kade esikwile iviki ephelele obesile road show sihamba sikhuthaza abantu bahambe bayevota ku by-election kodwa kunyabe sikumqoka bekuyukuthi abantu ababeleqiniso ukuthi bayaretanda lokuvota njalo siyadaba ukuthi sizwa kuthiwa kule ndaba lezithuba ezizathathwa kade sihulumente ozakhupha ama-centers efake izithuba kutani bathathe izithuba so sikhuthaza abantu abasho abathathe izithuba besuke kuthatheni izithuba bahle bahambe straight bayirejista ukuvota loko siyakukhuthaza kakhulu kwenzela ukuthi imakebele ndingalahlekelwa ngamanye ama-constituents.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Presidents Association. Ubochiwe umkhokheli weqembu le-Operation Dudula elihlukuluza isizalwane zakwamanye amazwe lisithi kumele ziphume ziphele kwele South Africa. Umnumzana Nhlanhla Lucky Dlamini ubotshwe izolo kulandela ukumangalelwa kwakhe emapholiseni libandla le-Economic Freedom Fighters lona elithi umsolwa labanye bakhe bahlukuluza ilunga lalo ngokulingenela endlini belethesa umlando wokuthengisa izidakamizwa lisebenzelana labantu bokuza. Amalunga e-Operation Dudula athwalise uZulu amagabha avuzayo ngokuhamba engenela abavela kwamanye amazwe abagoqela abeZimbabwe esithi kabasuke kwele South Africa babuyele emazweni abo. UDlamini uzamiswa enkantolo eRoodport eJohannesburg namuhla ngokubika komsakazo we-SABC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Akusimangalisi ngoba okunye nabo mnxa kade behamba hamba benza lento yabo yokuzithathela umthetho bawufaka ezandleni zabo bese bephula imithetho yelizwe ngoba leli lizwe lase South Africa libuswa ngemithetho eqokwe ku-constitution kusho ukuthi akekho omunye onelungelo lokubandlulula ilungelo lomunye. Ngakho-ke umuntu uma engathola ngathi sebandlululiwe ilungelo lakhe selikhitshiwe ngomunye ulelungelo lokuthi aqonde abezomthetho ukuze bakuqondise lokho. Asikwazi phela njengakhathesi ukuthi kanti ubotshwe ebotshelwa kuphi kodwa-ke asimangali kakhulu ngoba naye-ke besimqaphele ukuthi ungumuntu ongathi usezithathela umthetho azifakele wona ezandleni.
Ngaphandle kokubotshwa kwalumlisa akhona yini amanye amanyathelo enziwa nguhulumende wele South Africa ukuvikela uZulu kumaqembu afana le-Operation Dudula?
Sekucaca-ke ukuthi uhulumende wase-South Africa indaba leyo sekufike lapho angathi naye usebona ukuthi sekumele asebenzise ezomthetho ukuthi ayilungise ngoba kuyacaca ukuthi uhulumende kudala inanzelela lento ukuthi ingathi ithathela abanye abantu amalungelo abo. Pho-ke hhayi kuyacaca-ke ukuthi uhulumende wase-South Africa akalalanga nje uyikhangele yonke lento eyenzakalela ezweni lakhe.
Akhona yini amanye amaqembu afana le-Operation Dudula mhlawumbe aqhuba inhlelo ezifanayo?
Amaqembu la uDudula akusilo lodwa leli ngoba kule Dudula ezimbili nxa sisizwa kuthiwa kule Operation Dudula le yabo Nhlanhla Lucky kodwa kukhona enye iDudula okukhanya indala yase-Alex bathi Dudula Movement nxa suyikhangela yaqalela kudala-ke ukwenza leyo nto yokwenza lokhu ekwenzayo. Hhayi-ke iy'nhlangano zonke nje ezinokukhala ngengqubo yokwenzeka okwenzeka ezweni laseNingizimu Afrika kufuneka kodwa yonke into iyenze ngokulandelela umthetho. Umthetho wona uzange wadalela ukuthi abantu ubahlukumeze, wadalela ukuthi ulawule impilo yabantu ukuthi baphilisane kanjani ukuze bangahluphani. Ay, kunzima ke nxa kuyikuthi ke sekufike lapho sekubotshwa nakhona kodwa ke besifisa ngathi kungaba nobubelo kucatshangelwane ukuthi umuntu nomuntu kacabangela abanye nomthetho nawo uphindu mhlawumbe kunanzelela ukuthi asikudingi thina njengezizalwane ukuthi lo ndoda simthole esenenkinga kodwa naye besingamkhalela ukuthi kazwe phela naye izikhalo zabantu akudingekanga ukuthi kuze kugcine kufika kuleli zinga lokuthi kungathi sekuqotshenwe kanti ke thina nathi singabantu ke siyabavikela abantu bakithi ukuthi bangabi naleyo nkinga ukuthi bahlukunyezwe ngabanye nje siyakhala nako kulabo abakhala ngalokho abakhala ngakho beyizalwane ze-South Africa ukuthi asinakeni phela umthetho kuyo yonke le nto esiyenzayo kungabi ukuthi nje umthetho abantu bazithathela bazifakele ezandleni.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kunjalo nje kuqhamuke udlakela edolobheni leCape Town kwele South Africa. Osomatekisi batshisa izimota lamabhasi bekhonona ngokudula kwezinto ezitolo. Lokhu kwethu seyabavela kwamanye amazwe sebecabanga ukuthi lolu dlakela luqondiswe kubo inhlanganiso ye-Operation Dudula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town, umnumzana Ephraim Sibanda.
Yasibone imithuva ibhalela amabhasi, amabhasi etshiswa namhlanje ngabasebenzini njalo amakhampani amaningi akasavulanga namhla aliphela imisebenzi zayo emuva njalo athilela imilayezo ukuthi abantu bengabuya emsebenzini until situation
lona udubo lwakhona kahle kahle luqhamuke njani? Yilo lona lolu olwazakalayo nolensukwini kumbe kube lo dubo oluhlukanile?
Ngokuzwa kwami bathi bakhalela ukukhwela kwezinto, so bona ngathi into yokuthi into zikhwelile abakuthi akhwelile kwabakhala ngakho
kodwa bese begqikeza amataxi. Manje wona amapolisa athethe nyathelo bani? Bakhona yini ababotshiwe?
So far asikezwa, bona ngani by end of tomorrow kuyakhulukopa information yokuthi bangaka abantu ababotshiwe.
Kodwa sikhuluma nje umumo usunjani, sekungconywana na?
Akasikungconywana, ngiyakhuluma lomunye udriver wamatekisi wathi hayi kusasa ukhala ngani kuyakusuka under control, so zalesi kanyela kusasa ekutheni ukuthi umumo unjani. Njalo abaningi abamahambane kuthiwa bebuye ngesipata nje bezosebenza, so babona kusasa ukuthi yabo kunjani, so kubabizeukuthi nabo amakhampani abayesaba ukuthi ungaqhubekela phambili udlakela lwakhona, so okuningi asikhayaekutheni sibonise umumo.
Umnumzana Ephraim Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eCape Town kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ibika ukuba ibhanga le-International Monetary Fund lithi abantu abanengi babhekane lendlala eZimbabwe lonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho lokungani kuhle kwezulu. I-Chronicle ithi amapolisa azasebenza gadalala ekulondolozeni ukuthula ngesikhathi sokhetho. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi uhulumende wele-Ethiopia usemise ukulwisana kwakhe labahlamuki ukwenzela ukuthi uncedo lokudla oluqondiswe ebantwini besigaba seTigray lwenelise ukubafinyelela kuhle. Umsakazo we-Voice of America uthi umkhuhlane wesihudo i-cholera oqhamuke kwele Cameroon usubulele abantu abalitshumi lambili 12. Siziphethe ngodaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi umanyano we-NATO uzathathela ele-Russia amanyathelo alubana lithe lahlasela ele-Ukraine ngezikhali zetyefu, ama-chemical weapons. UBiden wethule amazwi la eseBrussels kwele-Belgium izolo ngemva kokuhlangana labakhokeli bamazwe aku-NATO kanye lalawo akumanyana we-European Union lowe-G7. Wazise njalo ukuthi sebethe sele-Russia ezinye njalo izijeziso phezu kokuhlasela kwalo ele-Ukraine. UBiden uthe njalo bazaqhubeka besipha ele-Ukraine izikhali. Namuhla uBiden ukhangelelwe ukuyahlangana lomongameli wePoland kulelo lizwe. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Izijeziso zenotho kukhangelela ukuthi zizaqhubeka zilokhu zisetheswa izwe laseRussia. Kodwa kangiboni ukuthi kuzaletha inguquko kulokho kufuna ukuthi kuguqulwe phansi kokwenzeka e-Ukraine. Into edingakala kakhulu engenzakaliyo khathesi yilokho esithi yidiplomacy, ukuxoxisana kabanzi. Akuxoxiswana ngendlela enkulu kakhulu. Yebo kambe siyabona abaseRussia nabaseUkraine bayaxoxa lapha lalaphana, kodwa kusadingeka khona kakhulu ukuthi iRussia le-NATO zixoxisane kakhulu. I-United Nations kusamele ikhuthale kakhulu kulalokho esiyibona ikwenza, ngokuba izikhali zingathunyelwa kuthunyelwe ama-sanctions kwenzwe zonke lezi zinto, kodwa kusoze kusize phansi ngaphandle kokuthi kukhulunyiswane ngendlela ezakwenza ukuthi bonke basuthiseke ngomphumela walezi ngxoxo.
UBiden Ncube uthi alubana ele-Russia lithe lahlasela ele-Ukraine ngezikhali zetyefu kumbe ezempubhiso, i-NATO izathatha amanyathelo. Yiwaphi lawo manyathelo?
Angiboni ukuthi i-NATO ingangenela kwelase-Ukraine ngempi, ngokuba into engenzeka lapho kayicatshangelwa ukuthi ngaba njani. Kuyaphangisa kube yimpenyi emangalisayo emhlabeni engachithekela umhlaba wonke jikelele, lapho esingagcina sibona sokusetshenziswa izikhali ze-nuclear. Njalo kangiboni ukuthi iRussia kungenzeka isebenzise lezi zikhali elizweni elingelazo lezo zikhali, ngokuba kuyinto nje emhlabeni ehlonitshwayo ngabantu ukuthi kazisoze zasetshenziswa lezi zikhali elizweni elingelalezi zikhali, ikakhulu nxa zingazange zasetshenziswa ngamanye amazwe. Ngakho kangiboni ukuthi zizasetshenziswa lezi zikhali. Yebo, sisakuzwa kukhulunywa, kodwa angikakuboni ukuthi kuyinto engenzeka. Sazi njalo ngamakhemikhali la lama-biological, kodwa hayi kakukabonakali izinto eziveza lokho. Yebo kambe imeli kungabi kubona ngeyayo indlela, kodwa thina lapho esime khona kasiboni bufakazi bokuthi lokho kungenzeka masinyane. Mhlawumbe kuyindlela nje yokuthi kuvinjelwe ukwenzeka khona lokho ngokuthi kukhulunywa ukuthi kusengenzeka.
Uthi njalo uBiden ufuna iRussia ixotshwe kumanyano we-G20 lanxa nje amanye amazwe engavumelani laye. Ukubona njani lokho?
Lanxa bengaxotshana endaweni ezihlukahlukeneyo, kodwa kusadinga ukuthi kube lezinye indawo lapho abazakwazi ukuxhumana khona, abakwazi ukuxoxisana khona, ngoba bangavala lawo mathuba batshisa amabholoho, badiliza amabholoho, kuza kwenza ukuthi impi icine isiba ngumkhankaso obanzi kakhulu, icine idonsa abantu abaningi, kusiba yimpi eyomhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke kuyadingeka kakhulu ukuthi yebo kambe lanxa bengaxotshana lapha lalaphana, kodwa babekwazi ukuthi kusadinge ukuthi bakwazi ukuhlala phansi kulezo zinhlanganiso baxoxisane. Yona i-G7 ngokwayo ibingasetshenziswa nje ukuthi kube indawo yokuthi baxoxisane balungise lokho kwenzeke e-Ukraine, kodwa bangaxoxana kuyo yonke indawo, kuzasala kungasela mathuba okuthi bakwazi ukuxoxisana. Kuzasala nje i-United Nations yodwa, kwezinye indawo bengasakwazi ukudlelana, bengasakwazi ukubambisana, sebedonselana, okuza kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi balungise udaba lwe-Ukraine ngokuphangisa.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Nazi ebezihamba phambili. Uzulu wezigaba ezitshiyeneyo uyavota kusasa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamente angamatshumi phosi amathathu 28 lamakhansila edlula ikhulu. Amabandla ezombusazwe athi alumelele ngabomfu lolu khetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNATO uzathathela eleRussia amanyathelo alubana lithe lahlasela eleUkraine ngezikhali zetshefu ama-chemical weapons. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Yimi uNtungamilinkomo.